Prince Madube Sibanda bamthesa icala elingekho elithi wayehambe sipha abantu ama-mask abhala ukuthi zani uface mask go. Yikho abantu bethu bathiwa amacala angekho njalo zabona ukuthi bahle bavalelwe bengaphiwa ibail, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lamaloya, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lezihlobo zabo. Konke lokhu mahlaka ezulu. Asikunanzeleleni ukuthi vele awuhambelani lesisekelo sombuso u-section 49 ezobe sifika ku-section 53 Constitution of Zimbabwe. Ithi umuntu kahlonitshwe amalungelo wakhe, kahlunyelwe kuba ngumuthi wakhe, should be respected with a full dignity. Njalo engabotshwa ephiwe isikhathi sokukhuluma noloya wakhe nalemoti zakhe, engaphongufakwe ejele nje mahlayana engakathonisiswa. Aphiwe ibail ukwenzela ukuthi ebuye. U-MP, ama-MP la ngama-leaders, yikho bangaya ngaphi. Yikho ke ngokukhawulisa abantu baphonguhlohla abantu kwenzela ukuthi abantu bahleke besabe.
Manje ngokubona kwakho Mnumzana Mafa, ubona ungani kuyini okungakusenzakala lapha? Kubangelwa yini ukuthi baphongubopha amalunga enu mahlayana?
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Yona i-constitution kanti ithini ngokubotshwa komuntu? Sizarifeya ku-constitution yethu ku-chapter 4, Declarations of Rights, Application and Interpretation of chapter 4. U-chapter 49, it's right to personal liberty. Ilungelo lokuthi umuntu wonke ekhululeke. Lokhu kutshengisa futhi kumhlophe ukuthi umuntu obotshiweyo umsulwa ngaphandle kokuthi eze thonisiswe yi-court ebethi ngesikhiwa a-competent court, not to be detained without trial. Njalo umuntu kaphongubotshwa nje mahlayana kungala sizathu. But njalo khonaphana ku-49 akula muntu ongaphongukubotshwa ifakwe ejele ngenxa yokuthi bafuna ukukhawulisa noma wehluleke ukwenza ukugcwalisa i-contract leyo ede evumelanelayo. Lapha ngizama ukutshela abantu ukuthi akula muntu ongafakwa ejele inyanga yonke engakathonisiswa, kutshengisa ukuthi khona ukuhlana yikwephula isisekelo sombuso. Umuntu uba ufakwe ejele sezuzakele ukuthi ulecala. Chapter 50, Rights of Arrested and Detained Person. Amalungelo omuntu obotshiweyo lowo sethathwa wafakwa entolongweni. Kuthiwa ufanele etshelwe ukuthi ubotshelweni ngesikhathi. Evunyelwe ukuthi ekhulume lemuli yakhe, leloya lakhe. Njalo lo muntu uvunyelwe ukuthi ekhulume leloya lakhe ensitha. Hatshi kumhlukumeza ukuthi wenapho ubotshiwe leloya ikhonapha labantu beprison bekhonapha. Abantu bonke laba balelungelo lokugcinwa kahle ngoba vele abalacala ngaphandle baze bathonisiswe bafice balicala.